Siyabonga ngalokho okwenzakale edale okwenza ukuthi uVice President weMDC Alliance ubaba uTendai Biti ebuyele eParliament labanye bakhe. We hope member yePolitiburo engubaba uAdvocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadala. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathina kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi kambe iSupreme Court judgment liyana yenzakala ngalwana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni lawo. Kusemthethweni yini? Yikho kwathiwa iSupreme Court yini? Leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa. Yikho okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni, ilizwe liyaba lenguquko. Wonke umuntu usefuna inguquko, yikho okwenzakalayo khathesi eZimbabwe ngaphakathina kwepolitiki. Thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa, mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izolo. Namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi ungangena noma ngaphi. Bona ngani phakathina kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bayavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle. Ababona okuthiyeneyo balutshwana. Khona lokho yikho esesihamba lakho. Ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathina kwaleli lizwe. Akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho. Akulandaba ukuthi izinyamazana zewange National Park. Akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko. Okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana. Lokho ngalokho siyavumelana njengabantu beZimbabwe.
Abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla leZANU PF lele MDCT. Ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena?
Ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena iZANU PF izamanyana leZANU PF. Akusoze kwenzakala lokho. Okuya kwenzakala nami. Okwakuqala bakhona phakathina kweZANU PF abayifaction phakathina kweZANU PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo khathesi. Lokho ngokwakuqala. So iZANU yona ngokwayo kayimanyananga. So ukuthi yemanyana lokuyiZANU nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye faction. Ambona ukuthi mina bazavumelana la. Mbona ngani uzayehlula ngoba iZANU leZANU ayengeke yamanyana yona iZANU enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathina kwayo. Ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare, okwenzakala eBindura, okwenzakala eGokwe, okwenzakala indawo yonke lapho kungani khona iZANU yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona. Uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathina kwayo iZANU ngokwayo. Now, lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora labo banibana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngabazwanga. But bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano. Uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela ama results.